sokuyizika disendaba ku VOA Ndebele.
Lipuka njani izuluka ndaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolosihlanu mhlazi ku 14 Nkwenkwezi 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kambe imuli yakomgabe ingaba ikhuluma iqiniso na ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa nguye ofuna kugejwa ingcwaba likamgabe ngoba wangcwatshwa lentonga yokubusa.
Mina ngombono wami intonga ingatsho izinto eziningi ezine.
Ibandla le MDC Alliance lithi akusilo qiniso ukuthi umkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa kakankaseli ukhetho luka 2023 ngokugcweleyo, kodwa uhleli ethumela amavesi eBhayibheli enkundleni zokuxhumana kuphela.
Sifuna ukuqondisa abantu ukuthi ibandla le MDC Alliance kasilo uChamisa ngumthungameli.
Ugatsha lwezomthetho olwe Judicial Service Commission luthi omunye wabahluli bedalele High Court abazathetha udaba lokuphikisa ukuqheliswa kwesikhathi sokusebenza somkholi wabahluli uChief Justice Luke Malaba namuhla kumele azisuse kulolu daba ngoba lelo hlangothi alwelamayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Kambe imuli yakomgabe ingaba ikhuluma iqiniso na ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa nguye ofuna kugejwe ingcwaba likamuyi uRobert Mugabe ngoba wangcwatshwa lentonga yokubusa. Lokhu kuvezwe ngumzukulu kamuyi umnumzana Patrick Zhuwao exoxa lomsakazo we-SABC. UZhuwao ubephendula umbuzo wokuthi kungani induna uZwimba esithi kumele isidumbu sikaMgabe sigejwe esithi ngoba wangcwatshwa emzini wakhe kulokuthi ayebekwa emathuneni emuli lapho okwabekwa khona unina uBona Mgabe. Ngesizwe uZhuwao ekhuluma,
I have the evidence of him having spoken to me and to a couple of my colleagues, and one of my colleagues is willing to turn around and say, look, this is what he believes. He believes that Zimbabwe, the governance of Zimbabwe is determined by 16 traditional leaders. And he believes that it's those traditional leaders that handed a scepter to President Mugabe. But President Mugabe indicated to him that no such thing ever happened.
Lawo bekungamazwi omzukulu kamuyi umnumzana Robert Mugabe uPatrick Zhuwao ekhuluma lomsakazo we-SABC. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula ezamasiko umnumzana Thandeko Zintimkandla. Saqala ukumbuza ukuthi khona ukuthi umalukazana athonyiswe icala elokubekwa komkakhe kuyenzakala na.
Indaba le ngabe asondaba esindayo ngabe ngithi yahlekisa. Sengitsho nje ingabe yiluphi uhlanga lwabantu umalukazana kakaze abe lelizwi eledlula kumbe eleqa abanikazi bomufi. UGrace Mugabe ngokomarufu wasesiba ngunkosikazi kumbe Mrs. Mugabe. Indaba zakomgabe njengayo yonke imindeni ngingatsho ukuthi sekela umgabe, kodwa ngikhuluma indaba njengoba injalo ayingaza kiqunywe umalukazana labo nyali ngoba nxa sebethonisisa uGrace sebesithi uGrace usemkhulu kulabafowabo labomalimakhe labazukulu belabobani abalegazi labomgabe.
Yona indaba yentonga le ekhulunywayo uyibona njani, kakhulu nxa sikhangela ukubana ike yakhathaza ngesikhathi umnumzana Chamisa ezefike lawayo kwathiwa uphiwe intonga kamuyi uDokotela Joshua Nkomo.
Mina ngombono wami intonga ingatsho izinto eziningi ezine. Ingaba yintonga nje yokuthi njengoba ikakhulu ngaba kithesintwini kuyazila nje ukuthi indoda ihamba nje lengisizandla kumele iphathe ulutho esandleni kanti intonga ngenye izinto nje ongazithwalela yona uzihambele ngoba ingxenye yesiko labantu besilisa ngapha kithi komthwakazi njengokwazi kwethu kanti njalo nje intonga leyo ingaba intonga eyabadala eyamadlozi esabekayo ukuya kuthiwa kumele wenze lokhu lalokhu nxa kuyikuthi ngiyabadala kanti njalo ke vele indaba yentongana lezimangazayo engathi ebhayibhilini ikhona kuthiwa uMosi watshaya igcwala ngentonga kwaphuma amanzi kutsho ukuthi vele indaba yentonga le ibanzi ingaba njengoba ngisithi be yisibonelo nje kumbe kube yintonga yezimanga ngibone ngathi lapha sibili zona intonga zona lezi ekamdala umafukufuku lale sizothi umgabe wangcwatshwa layo engxenye yizo intonga lezi ezizimanga nxa kuyi ukuthi lalijakaleli uthamisa wayiphiwa engxenye babecabanga ukuthi laye ngaba lamandla lesithunzi esilingana lesikamdala ngoba wawuthi umdala uyesabeka okunye wokumeza esabeki yinto ngale ayihlale iphethe
umnumzana Thandeko Zintimkandla ingcwethi ecubungula ezamasiko ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseGwanda imizamo yokukhuluma lesikhulumeli sikamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana George Jaramba yehlule kumanani awethule ugatsha lezempila kahle izolo kulabantu abathathu ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 lolu gatsha lubika ukuba kulabantu abangamachumi amabili lanhlanu 25 ababanjwe igciwane le-coronavirus abangamachumi amabili lantathu 23 abathelelwe leli gciwane balithole elizweni kuthi ababili ngabavele kwele India lolu gatsha luthi kulabantu abazinkulungwane ezedlula ezilichumi 10,078 abahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 izolo. Ibandla le-MDC Alliance lithi akusilo qiniso ukuthi umkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa kakhankaseli khetho luka-2023 ngokugcweleyo kodwa uhleli ethumela amavesi eBhayibhile enkundleni zokuxhumana kuphela. Abanye abayake bemphendule kulezi nkundla ezibalisa oTwitter laboFacebook bathi kungcono akhethe phakathi kokuba ngumfundisi lokukhokhela ibandla lakhe. Kodwa umsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafa uthi abatsho lokhu abazwisisi ezombusazwe ngoba ibandla le-MDC Alliance alisilo likamnumzana Chamisa yedwa kodwa bayabelana inhlelo zokulithuthukisa. UMafa Sibanda utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi sebeqinise imikhankaso ngohlelo lwabo oluthiwa Citizens Convergence for Change lapho abantu elizweni jikelele abakhuthazwa ukuthi baphume ngobuningi bayobhalisela ukuvota.
Sifuna ukuqondisa abantu ukuthi ibandla le-MDC Alliance kasilo likaChamisa. UChamisa ngumthungameli. Ngesikhiwa bathi umthungameli olungileyo uthumela abanye sithi uyadelegate. Sikhona thina i-National Executive. Sikhona i-National Standing Committee. U-EMDC i-represented yonke indawo. Kambe singafuna ukuthi ekhulume nsuku zonke njengebhiza eligijima nsuku zonke liwina. Thina u-president ukhona ukhuluma i-policy. Ukhuluma ukuthi kwenziweni. So wakhuluma kudala i-agenda 2021. Ukuthi abantu sebezatshintsha izinto nge-citizen convention. Agenda CC iko ke angwazi bafuna ukuthi sikhulume ngona radio sizo ngikhila abantu na ufuna ukuthi umdlale ukukhuluma impisi ikindawo umuntu ngani iyakhuluma yikho thina sikhona ama spokesperson yikho ekhona u spokesperson wasu Dr. Swand yikho uma here khona une spokesperson yikho magalelo khona yikho ona u Clifford okhuluma isishona nakhuluma isindebele kumtshele isindebele.
bona ukuthi ukhona hathi uthamisa usebenzisa itactic yokuthiwa thumela abanye abantu khona ukuyana kwenza abanye abalabo babe lambisa isinto hathi ukuthi kungakhuluma usithamisa abantu sebeqeshila yedwa sikhona kachasana uthamisa uhlala labantu sizabona lapho okuzawela khona induku lokuthatha abantu bakithi bangalahli themba jokohla manyosi.
Kodwa imikhankaso yenu imi njani kathesi, njalo amathuba okunqoba ukukhetho luka 2023 liwabona enjani?
Hatshi thina sesiqalisile njalo abantu bayasivumela bayasithanda ngoba sibebonile emhlophe ukuthi yithi esizondakala kakhulu izano bahle bathi yetho yibo abantu abamelele abantu bayazo usekelo esilalo kathesi lokhu bayasihluthunela ama MP ethu le headquarters hayi iMDC sikhwele nge 35% okokutshengisa ukuthi next election sizazuza almost 7 to 8 million uma abantu bengavota bangaregista ngoba last time uPresident Jamisa wasuza 2.5 million. Next time ngiyakwazi 5 million sizayibamba ngoba abantu bazondile babuhlungu sebephuzelwe u 2023 sephuzile ngoba bathi izano sihlukumeze omama amankazana ama-journalist ama-teacher ama-nurse amapolisa amasoja bonke abantu bakhala ngezano bazavotelwa ngubani sure AMDC Alliance singabanqobi njalo sizanqoba.
Lo ngumnumzana Felix Magalela Mafa umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7 ekobulawayo.
Lo ngumsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma e-Voice of America at the Washington DC.
Ugatsha lwezemithetho lwe-Judicial Service Commission luthi omunye wabahluli bedalele High Court abathathu abazathetha udaba lokuphikisa ukuqheliswa kwesikhathi sokusebenza somholi wabahluli uChief Justice Luke Malaba lamuhla kumele azisuse kulolu daba ngoba elame kuhlangothi lukahulumende njalo elezikhundla azifunayo ezithinta esikaMalaba. Inhlanganiso yeZimbabwe Human Rights NGO Forum imangalele umongameli Emmerson Mnangagwa isithi wephula umthetho ngokuqhelisa icontract kaMalaba ngeminyaka emihlanu. Abanye abahluli abazathetha lolu daba namuhla nguJustice Edith Mushore loJustice Helen Jarewa. Akwazakali ukuthi uJoe uzasuka na kulolu daba. UMalaba ubemele aye kumpentsheni mhla ka-15 kulinyanga lapho afikisa khona iminyaka yokuzalwa engamashumi ayisikhombisa 70 years eyiyo yokuthi athathe impentsheni. Kodwa ukuguqula kwesekelo sombuso kuphe Mnangagwa amandla ukwengeza i-contract yakhe. Nandi ihlandla lokugcina lengxoxo esilethulele yona izolo ntambama phakathi kwelunga lezanu PF umnumzana Believe Gawule lelunga leMDC Alliance umnumzana Edwin Dlovu onguye osungula lingxoxo.
Njengoba emthethwandaba ke ngezinye inhlanganiso sifisa ukuthi umthethwandaba ukubona ukuthi konke okwenzakeleyo kakuqondanga kuyinto yokuganga efuna ukunika amandla umuntu oyedwa okuyikho kwaliwa abantwana beZimbabwe belobe isisekelo babuye baphinda kwisisekelo bayazosigcizelela kureferendum ukuthi izinto abazifunayo zona lizo sezirivesa sezivele emuva. So okutho ukuthi umthetho weZimbabwe sesinanzelela ukuthi ufakelwa umuntu othize angaphuma kungena omunye la ozabuye tshintsha umthetho afake futhi akufunayo ngoba siyakhumbula ukuthi into yena le yama-interview yama-judges umgaba wayengayifuni. Current president uMnangagwa nguye owayeyifuna usengenile labantu afuna abangene sebengenile setshintsha futhi ukuze aqhubeke gcina abantu abazamgcina labo bephambanisa umthetho bemnika-ke ama-rulings angamelanga awathole yikho sifisa ukuthi hhayi kube yinto ezabishela umuva itshintshwe irivesi engaqhubeki khona ngoba into engaqondanga yinto engafuna uzulu weZimbabwe kakusikho abantu abakukhethayo kusisekelo khona lokho.
Babugawule akuyiphethe.
Yebo bankomo nyakumuzi wabazala uDlovu babazala uyabona Dlovu ilizwe leli ngelethu sonke njalo umuntu okwanisa umsebenzi asimpeni umsebenzi.
president Mnangagwa. But well, alokola yinyeyini nto angazi ukuthi kimi kubanjani. But china kwasijabulisa kakhulu ngoba sasikhangela ukuthi impumelelo yakho na imeli ibekho khona. Athe engikuthandayo Nkomo ikuthi umalaba wangena laphana ngokwazi umsebenzi ngokwedlula abanye ngokwazi umsebenzi. Wakwazi interview yakhe kuhle kuhle. Ngaka ke sisimekisele kodwa kulanga ukuthi usebenze njani. Mina ngibona ngani umuntu nxa esebenze kuhle bakithi kasimvumeleli ukuthi laye akadonse efike laphana xa eseyenelisa la esithi uyayenelisa. Kuphela yikho engikubonayo ukuthi okunye lokhu hayi ilizwe leli ngelethu so njalo abantu bakithi laba banikwa amathuba mina yakuthandaka kuhle umalaba ukuthi wasini hapa lokho uyakugcizelela kufaka isidindo kakhulu ukuthi imisebenzi yani yayihlala inikwa abanye abantu bangayo ngingakhuluma ngabo umathunzi yabona jaka ojaji umathunzi ukuthi bawushaya njani umzele izingcishile zanezayazizinti kuyaziphakamisa kakhulu and ungakhangela umathunzi ukayele ngasikhathi esiyasingana ukuthi umathunzi wayetshengisa njani abanye abantu ukuthi umsebenzi uyawanelisa hayi hayi madoda asivumeni madoda abantu bakithi labo asambeli lawo wasabeni lawo. Abanikwa abanye ababambi, ababambi lakhe asibambeni bakithi ama-institutions la siyaziqenya khonoko.
Umnumzana Believe Gawule lilunga leZANU-PF bekhuluma endawonye lelunga le-MTC Alliance umnumzana Edwin Ndlovu. Okwamanje ke sikhangela eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elesayithi linodaba lokuthi abasakhulayo kwesigaba seMathebelelands South abafuni kungena esisotsheni. Leli phephandaba lithi iningi labasakhulayo kulesi sigaba abanazifundo ezifunekayo ukuthi babe ngamasotsha, njalo abanye bathi vele kabafuni isisotsha ngoba silesimo esingaqondanga. Iphephandaba le-Chronicle lithi umongameli Emmerson Mnangagwa uza kuba ekobulawayo namuhla lapho akhangelelwe ukuvula ngokusemthethweni isibhedlela sabantwana ese-Q Children's Hospital lohlangothi lwesibhedlela se-UBH eselapha abalesifo se-COVID-19. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko olisithumele nge-WhatsApp.
Sanibonani Mahlabizulu, sanibonani Mthwakazi omuhle. Thanda ukubingelela kakhulu igama nginqube lana eSouth Africa, ngiphuma endaweni yaselwakwelo. Thanda ukubingelela kakhulu ngomsebenzi omuhle owenziwa eStudio 7. Esithanda ukuthi thina abandebele nabakamthwakazi bonke ngokugoqelwa ngelimi ehlukileyo bengaphansi kamthwakazi bakwazi ukuthola ithuba nokuthi nabo bakwazi ukuphawula lokho ababhekane nakho. Kodwa ke mina nami bengisekela ngithi ke cela phela abantu bakamthwakazi amandebele nabanye nolunye ulimi ohlukile ukuthi babambane babe into yinye, bayeke ukulokhe bagxuma bebuqala amaphathi angacaciyo esingawaboni ukuthi amaphathi akhona yapha aphile laphi. Iwagcinenza ukuthi sigcine sesingasaboni ukuthi siba ne-direction, senza kanjani into ethi iphuma kanjani siwumthwakazi. Asizameni ukuthi siwumthwakazi ngolimi lonke olukhulunywa ngabantu ngaphansi kamthwakazi. Sibambaneni sibe yinto yinye, sibe neqembu elilodwa, iphathi eyodwa ezomela umthwakazi. Into ethi kwazi ukuvuka yibonya kuzwa ekugugura hundi. Kodwa ke okwegugura hundi kuyasinikeza kwesinye isikhathi omunye umdlalo ukuthi siphakame simele amakhesha ethu nezalukazi zethu ezashona zingenacala zibulewe ngabakhohlakali. Lapho ngithanda ukuthi ngisekele lokhu abanye abakwenzayo njenge-MRP. I-MRP yenza umsebenzi omuhle kakhulu, namanje umkhokheli umqondisi umoya bengizobathulele nje ehlathini. Kubuhlungu ukuthi indoda ibulala ehlathini inomuzwayo izama ukuthi ilwele isizwe sikwamthakazi. Bakhona abanye abalokhu benamaqembu amaningi abalokhu bavula ngaphansi kamthwakazi bebelokhu bebhizi bedayisa umthwakazi. Usuku lungasazi ukuthi badinga inkululeko nani, macha sikhathele ngala maqembu okuthiwa angaphansi kamthwakazi asenabo 10 to 15 years alokhu abhizi esithi acontest avotelwa gidinza ukuthi bavotele kodwa kungekho into ephumayo singakaze sibabone nokuba abazi. Ungabheka ngisho noma abheka indawo zasemathebhelelendi uthi uyabheka endaweni zasemidlands province maningi kakhulu amaqembu angaphansi kukamthwakazi angaziwa kuzonke zona lezo ndawo uyibuze ukuthi liqembu bani elaziwa kuphela eBulawayo uma uphumela kuwo plums uphumele kubonkayo uphumele kuphansi kubostobela uphumele phansi kube gweru mishini maboleli senfeti akaziwa la maphathi njalo nabakhokhela bakabafiki kulezo ndawo nisho ukuthi sikili kukhankasa ngayiphi indlela.
Halo halo bafakazi besitudio 7 linjani linjani lonke ngicela ukubamba kancane indaba ka Witness Dube othi yena yena ibhili leyi omama kulokunye okumunyethwe yiyo abayo abakufunayo kakhulu lapho ngicabanga ukuthi mina awusoze uthi wena isithebo sicele amawo uthi kube sisadla kuphela kunjalo ngoba ngifuna inyama afuni wo ngicabanga ukuthi kuyikuphambanisela abantu kakhulu kakhulu okukhulu kakhulu ukuthi bengabanye ngabe babona nje ukuthi hey babisela abantu emuva ngoba abantu bayasafa abantu baphele nzima madoda iliqiniso elikhona lona lelo so xa kusenzakala ezinye zezinto esinjengazo nalezi ezipanitsha uzulu kanti-ke into yavunywa yapaswa nguzulu jikelele okwamanje sisiyapaswa ngasisi sokusidanisa kakhulu sokusidanisa kakhulu kakhulu nxa kuwukuthi iyihulumende yabantu bekufanele mpeli phinde bebhekhe ebantwini abantu beyizitholole ukuthi kuhle kumbe noma kubi kodwa lapha sesiyeziswa ukuthi weva siyafuna kumbe kasifuni ngoba bona besithi bale 2/3 majority ephalamenti bencediswa ngabangani babo omonziwa so into engani ibuhlungwana kakhulu 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 abantu bakhala bakhala mpela sazi ukuthi kungenziwa kanjani lokhu ngoba ngicabanga nanxa ingaze iye emakhothi angiboni kusiba nesisombululo kangako lapha ngiyabonga basakazi abahle mina ngingumoya selowagwelo
linjani balaleli be-studio 7 mina ngizakhuluma kakhulu ngendaba ye-amendment bill number 2 ukuthi uhulumende angakwandisi ukuthi asichithele isikhathi abethi siphi imbono yethu yefakani imbono yethu ku-constitution yezalandelwa yena ekwazi ukuthi i-constitution yana uyayintshintsha aphinde ayibisele kulokhu yana avele kufuna yena bangabo sichithele isikhathi sethu kabasebenzise i-constitution lo babasebenzise ezanu p f lo babasebenzise e-MDC alliance lo babasebenzise e-MDCT phela kula muntu ongabaphikisa kulokhu ngoba ezimbabwe vela abantu bezimbabwe abalandaba lokuphikisa lokhu abalandaba lakho ngoba aluba kuyikuthi ukuthi umthetho lo uya-affecta aluba abantu bawufaka ekuqaliseni but bonomonzure babayiba babuya kithi bethi bona sifake wona lwani umthetho wokuthi upresidenti kazikhetheli amajaji but now ngokuthi sebefuna kubhenefithe bona sebewubiseli lumthetho lwa into abangaziyo yikuthi okokubusa lokhu ngokwesikhatshana kuyadlula phambilini kuyabe sokubafuthela futhi sokungena omunye ngokuthi bayazi ukuthi bona bangamakhosi abasoze bakhutshwe ngumuntu bazahlala bekhona kodwa esikucelayo ukuthi bahloniphe uzulu bahloniphe abantu bangathathi abantu njengezilima bangahleleli abantu ngoba abantu baqakathekile bahloniphe abantu ngiyabonga balaleli be-studio 7 ngoba into le iyasihlupha kakhulu into ye-ZANU-P F into yokuhlutshwa ngabantu be-ZANU-P F le-MTC ZANU-P F le-MTC sivele kuchitha isikhathi akulanto abayenzayo ngaphandle kokuthi bayihlala phansi batshintshe umthetho ukuthi ubaphe imali bona badlela abantu ababo ngabantu abazilambeleyo abangela ndaba lathi
bantu baka-studio 7 ngicela ukwazi ukuthi kathi into azangene akhulume khonapho ku-studio 7 kumele enze mdala ngathumela ama-audio ami angiweze ebala khona ngapha ngicela ukuthi kwazi ukuthi umuntu kumele enzeni kule mali nebhadalayo ukuthi khona umuntu kumele akhulume kwi-studio 7 i-audio embonweni yakhe abelayo into engithanda ukubana ngikhuluma kakhulu kuma ngabomonzola nabokhuphe bona yibo abaphambanisayo ngokungenyela ukubana babhadalwe imali kanti izimbabwe zithwele nzima ngenxa yakhona lokhu ukuthi khona into zabo zemali zenza kubana inhlelo zonke zezimbabwe ukubana kukhethe upresident omutsha abawukhethwe ngabantu yanibesilisamisa aphise ilizwe ngendlela ebalulekileyo kodwa konke lokhu kwabisela imva namhlanje sebekhala ukuthi khona abesifazane ukuthini kwakhona ngicela ilungelela lonke ngikhuluma lapha ngumaduma nisesihlobela cela ukubana kwazi ukuthi khona ama-odeli abalesokungasenzani uyabona
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu lisithumele nge-WhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318 sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ngemva kwenyanga ezimbalwa amazwe awezwekazi le-Europe evaliwe ngenxa yobhubhane lwe-COVID-19, amazwe ambala aseqalisile ukuvula imingcele abantu bezihambela ngempilo yabo eyakudala. Abalwela ilungelo likaZulu kwele Cameroon basole isigwebo seminyaka emihlanu esiphiwe omunye owesilisa obegqoka izigqoko zabesifazane owetheswa icala lokufuna ukudlwengula omunye owesilisa. Siziphetha ke lapha indaba ezivela kwamanye amazwe. Kwezemelika, ugatsha lwezempilakahle olwe-CDC solwethule imigoqo emitsha ebalisa ukungagqoki ama-mask nxa abantu behlatshwe amajekiseni e-COVID-19 womabili lokuqhelelana. Umongameli Joe Biden ugcizelele imigoqo le esithi izolo bekulilanga eliqakathekileyo kakhulu kwelemelika ngenxa yenyathelo leli. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bhilitane, umnumzana Difa wajabhi Bhango Dube, saqala ukumbuza ukuthi ulubona njani lolu daba.
Siyakwazi babugande ukuthi sekuye kwenziwa mhlambe lokho esingakubiza ngokuthi ngama pilot schemes owakusenziwa ukuthi kuthathwe abantu abanengi behlanganiswe babe ndawonye ikakhulukazi laba abasebahlaba amajekisheni wonke omabili kusenzela ukuthi kubonakale ukuthi laba bantu basa affectwa yini lo mkhuhlane. Kodwa mina ngowami umbono babugande ngibona ingathi bekuqakathekile ukuthi isixwayiso abafana ukuthi basibeke sibe ngiceke kakhulu ebantwini ngokuthi iloba noma yakusuhlabile ijekiseni noma amajekiseni omabili kodwa ke nxa usahamba phakathi komphakathi kuzadingeka ukuthi ama precautions lalo ubuye walandela wathatha okufana lenzo zokufaka imask. Angiboni ukuthi imask bekufanele ukuthi be yinto futhi isingalahlwa nje yonke complete kanjalo kalula kanjalo, kodwa bekusadingeka ukuthi abantu nxa besiya phakathi kwabantu especially kulabantu abaningi bayenelise ukuthi bafake imask ngoba basesebaningi abantu abangakahlatshwa amajekiseni. Ngokutsho njalo ngoba nxa kukuthi iloba uyabusuhlabile ijekiseni umkhuhlane lo uyayenelisa ukukubamba, kodwa indlela uyabusukubamba ngakhona uyabusudlula njengathi iflu. Okutsho khona ukuthi nxa uyabulawa ukhontaminate wona umkhuhlane lwana ungafika uphefumulele omunye umuntu oyabe ungahlatshwa ngejekiseni, kutshengisela ukuthi sobala ukuthi wona lwana umuntu oyamphefumulela nalwana sekungenzeka ukuthi umuntu lwana aphatheke njalo umkhuhlane lwana mhlawumbe wamkhulele. So ngibona ingathi bekukuhle ukuthi isixwayiso asibe ngesokuthi abantu bengalahli amamaski nje kalula kanjalo, kodwa-ke sebengathi besendaweni mhlawumbe abazi khona ukuthi iningi lethu lapha sesihlaba amajekiseni noma behlele nalani social distance baqhubeke besenza i-social distancing.
Lona udaba lwegciwane lwelinxa ulikhangele siqathanisa khona ngapho kwele Bhilitane leMelika, ubona ungani wamazwe omabili la athatha yini amanyathelo afaneleyo ukuthi igciwane leli liphele?
IBhilitane leEngland babugande ngibona ingathi for ama-citizens abo noma ngithi abantu abahlele emazweni abo kulawo mazwe omabili ngibona ingathi bazamile sibili okusezingele eliphezulu ngoba nxa sikhangela izinga igcwale leli selingakhona kulamalanga sesiqathanisa lala amalanga adlulileyo okwakunzima khona kakhulu, ngibona ingathi isimo sehlile sibili kakhulu sehlile kakhulu ngezinga ngesibalo esasingasicabangela ukuthi mhlawumbe kungaba kunje ngalesi sikhathi. Okutshengisela sobala ukuthi benze konke ngokugqugquzela njalo lama lockdown lawa kade sibakhona iloba nje kade zwisa abanye abantu ubuhlungu ngokuthi abantu abayenelisi ukuthi bahambe bayevakatshela kwezinye indawo ikakhulukazi phandle kwelizwe.
Lo ngumnumzana Difa wajabhi Bhango Dube, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bhilitane, ubexoxa leStudio 7 ecingweni eseLondon. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje, kesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Kambe imuli yakomgabe ingaba ikhuluma iqiniso na ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa nguye ofuna ukugejwe ingcwaba likamgabe ngoba wangcwatshwa elentonga yokubusa? Ibandla le-MDC Alliance lithi akusilo qiniso ukuthi umkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa kakhangazeli khetho luka-2023 ngokugcweleyo. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi libe lempela viki elithukela. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.